baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lechona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 12 kuLwezi 2019 ngutungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
akusisa ngathi sona kuvele ngavele siyanga uyakulahla lokho adoptive $50 vele akulali imali akuphuma plastic zona sidala ngengqondo zethu nangakho sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi izinto zethu ngeyusa lerandi.
Kusho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bedinga imali entsha.
Into thina esikhala ngayo ngokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela layena le yathi phone iPhone note evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrocery esiwathengayo la emashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Uzolo wamukela imali le ngembono etshiyeneyo. Kufe abantu abayisithupha emwenezi lamuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inxikilane leroli enkulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kusho nekule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakobulawayo abantu bedinga imali entsha ethulwe nguhulumende izolo. Imali le $2 yelitshe, $2 yephepha kanye le $5 yephepha. Lanxa abanye beyitholile, abanye bathi kabayitholanga yonke imali ekade beyikhangelele ngoba kusale migoqo ekuthini umuntu angathatha malini ebhanga. Kubika intatheli izindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamuzi zakobulawayo seziveze ukungamthembi uhulumende kuzithembiso zakhe zokuthi ukwethula kwemali entsha kuzahle kuluqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Uphenyo olwenziwe yiStudio 7 kobulawayo luveze ukuba balutshwane abayitholileyo imali le emabhanga. Unkosikazi Alice Zulu, ongusomabhizimusi, uthi yena okwakhathesi kakayamukeli imali entsha ngoba engazi isilinganiso sayo nxa iqathaniswa ledola leMelika.
Thina imali le yafika ayibone kokuqala, okwesibili asila confidence layo ngoba asikwazi vele ukuthi iyangaphi vela ngabe irate zabe imenjani. So ngokunjalo asikagaini that confidence in using it. So mina njengomuntu okubusiness okwakhathesi angeke ngayithathe loba umuntu elayo ngoba angikabi kwazi ukuthi isebenza njani.
Unkosikazi Siphiwe Ncube oyisakhamuzi sakobulawayo uthi bona abasela themba kumali entsha ngoba intengo yempahla isuke yaqonga.
Hayi, ngoba izinto zithe zakhwela lapha imali yena le ingakabuyi vele akusisa ngathi khona kuvele ngavele siyanga uyakulahla lokho adoptive $50 vele akulali imali akuphuma plastic zona sidala ngengqondo zethu nangakho sifuna sibuyele back lapha asivalise khona singathengisi izinto zethu ngeyusa lerandi ngoba into lezi sizithengisayo lapha sizithenga ngamarandi ngamayusa lenina lokho lethi amaplastic amaplastic imali nale izabe i-1:1 yini kumbe vele yayenza irandi leli liyeyusa likhwele impilo zethu zihluphele lapha.
Umnumzana Bukhosi Ndlovu esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi imali kayikho emabhanga kodwa isimanga yikuthi osiphatheleni bebelayo kusukela ngesonto.
Akula mali entsha lapha emabhenki, mina lamuhla ngiyiswele ngisho lamabhondi onalo esiwajwayele kodwa into esiyisimanga yikuthi osiphatheleni baqale ukuba layo ngesandla kodwa nxa siyidinga emabhenki kuthiwa akula mali. Mina ngoba ngibona engani uhulumende lo uzelana labo siphatheleni kulusizi ukuthi nje abantu ngoba yithi esihlangana loduko lonke abaphezulu abakwazi ukuthi izinto zimi njani kithi ukuze udle kudinga icash nxa ungelayo uthenga nge-double price esho sithwele nzima.
Unkosikazi Sihle Dube uthi kweyakhe ibhanga eyeCaps kube labambalwa abathole imali entsha.
Mina ngivukele ebhenki lamuhla ngisithi kumbe ngizayithola icash, kodwa ngikhuluma nje ngibuyele iHar. Lamuhla baphe amakhadi bagcina ngonumber 50 kuphela. Yiwe sabone bephuma lama-$2 amahle. Thina abanye siyiswele ukuthi kusasa. Kuyadanisa sibili lokhu ngoba ukuthi uhulumende yathi usekhiphe imali kodwa still ama-shortages lokhu ekhona. Mina ngibona engani umthuli sehlulekile. Sikakhe okwanisayo ngoba eqinisweni impilo isinzima kithi lapha.
Osomabhizimusi bakobulawayo bathi okwakhathesi abakamukeli le imali ngoba bengazi ukuthi isilinganiso sayo le mali yangaphandle simi njani. Abantu bathi indwendwe ezitshone zisemabhanga ziveza ukuthi akula mali efakiweyo, ukusilela kwemali kuqhubekela phambili. Imali yeZimbabwe yilokhu isiwa isisindo nxa iqathaniswa ledola leMelika. Okwalamhla idola elilodwa leMelika lithengwa ngamadola angamatshumi amabili lambili aweZimbabwe, i-$22. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uzulu edolobheni leHarare wamukele ngemibono ehlukeneyo imali entsha le iyona ebitholakala kweminye imitshina yama-ATM ngemva kwesikhathi eside limitshina ingasebenzi. Kodwa abanye bathi kabalaqiniso lokuthi lokhu kuzaqhubeka okwesikhathi eside. Kubika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Uhulumende wethule imali yamaphepha entsha yamadola amabili $2, amahlanu $5, leyamatshi yamadola amabili $2. Ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe RBZ lethule njalo isincumo sokuthi amabhanga aphe abantu amadola angamakhulu amathathu $300 ngeviki. Lokhu kuza ngemva kokubantu abaningi bebesebethwele nzima ukuthola imali emabhanga, sebeyithenga esaladeni lapho ithengwa ngentengo ephezulu kakhulu kubosiphatheleni. Omunye wabamukeleli imali ngenjabulo ngumnumzana Tafaza Chikandiwa, kodwa esithi kumele imali itholakale izikhathi zonke njalo intengo yempahla yehliswe ezitolo.
Kodwa into thina esikhala ngayo yokuthi imali le izabe itholakala yini kumbe izabe izifananela layena le yathi khona ikhona nothi evele ingatholakala. And ezinye izinto esikhala ngazo thina ngezokuthi imali le izayehlisa intengo yini yamagrosari esiwathengayo lawo emashopu kumbe kuzabe kuzifananela.
Kodwa abanye abafana lomnumzana kaWira Kobetsayi bathi akusoze kusize ngalutho ukufaka imali entsha emabhanga ngoba abantu abaningi eZimbabwe bengasebenzisa amabhanga.
Leli nyathelethelwe nguhulumende lokubisa izimali ezintsha mbone kule ncedo endubeni zethu esilesilazo njengelizwe, ngoba wathi nxa sikhangelisisa kuhle kahle abantu abaningi bakwi-informal sector njalo abantu yabalathemba lokufaka izimali zabo emabhankini. So ngangokuthi bona imali zonke lezi umphakathi uzayithatha, njalo i-system le abahlezi beyi-createle bona ukuthi abantu bazawele kuyethenga imali ayisoze ime ibhanki ezasala ngela mali futhi.
Lokhu kusekele ngumnumzana Mashawu Bhwanya, yena othi imali izaphanga yehle isisindo sayo ngenxa yokuba ilizwe lingela elikulimayo loba elilungisayo ukuthengiswa kwamanye amazwe okungaletha imali yakwamanye amazwe elizweni.
Imali entsha isikhona sibile emabhanga, but imali le entsha esikhona emabhanga asila themba layo, asila confidence, asila trust layo, ngoba i-currency le ilokhu idliwa yi-inflation ayitheni. So kusobala ukuthi uhulumende imali le ayifakileyo akula nto ezanceda ngayo ukuthi iqede i-inflation, ngoba at the end of the day kuzasikhola imali eningi engathengiwe ebefuna ukuthenga amagoods amalutshwana.
Kodwa unkosikazi Nomsa Phiri uthi okunganceda le Zimbabwe ukusebenzisa imali yakwele Melika ngoba le entsha kuyiwuguqula nje umbala.
Izimdola le ebuyileyo thina kasilandaba layo ngoba vele izaluza ivalue ngesikhathi esincane. Thina esikufunayo ukuthi imali zethu esizifolayo zibe equivalent to i-US dollar, ngoba vela kuncede lutho lokhu. Kuzanceda just for a short time, kodwa kusiyaphela amaviki amabili siyaphambili sebese sibuyelile lapho esikhona so vele akusincedi lo
imali enja le kayihlukananga kakhulu lehlobo lebond note evele ikhona eyamadola amabili i $2 ilombala oluhlaza ibhalwe Zimbabwe dollar kuthi eyamadola amahlanu i $5 ibomvu njengevele ikhona ibhanga le RBZ lazi ukuba liza kwethula amadola afika ibillion enyangeni ezintathu ezilandelayo ngimele studio 7 ngiseharare ngiyukipson bebe.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli yethu ethi www.voandebele.com.
Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane leroli enkulu. Iphephandaba leHerald lithi ingozi le yenzakala le ebholohweni lesosonye emgwaqweni osuka eMaswingo usiya eBaitbridge. Lithi njalo bonke ababhubhileyo bebesekhombini ebivela eChiredzi. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi utshele iphephandaba leli ukuthi basacwayisisa lolu daba. Inani labodokotela asebexotshiwe ngohulumende beseteswa icala lokukhalala umsebenzi ngaphandle komthetho seliqongile lisuka ku-211 laya ku-286. Umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabinethi eHarare namuhla ukuthi kuliviki baxotshe odokotela abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Wengeze wathi ukuthonisiswa kwabanye odokotela ngecala elifanayo kusaqhubeka. Lanxa kunjalo unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende usazimisele ukukhulumisana labo dokotela njalo uthe bazahlangana labo ngolwesine. Odokotela sebelinyanga ezimbili bekhalale umsebenzi besithi kabalamali yokugada amabhasi lamakhombi ngoba iholo labo liphansi kakhulu.
Yebo, yebo, yebo! Mthwala komuhle, Zimbabwe omuhle, okhulumayo ngu-Mike Hove. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe-T-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenkohlakalo kwele Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi engena esikhundleni, wathi uzalwisana lobukhohlakali obumemetheka eZimbabwe. Kambe uyakwenza lokhu na? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, sithumelele umlayezelo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lakho njalo ukusixhuma enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Mthokozo omuhle Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM.
Singene kwezivela kwamanye amazwe. Kulabantu abalichumi lasithupha abafileyo engozini yokungqikilana kwezitimela ezimbili kwele Bangladesh lamhlanje emadabuka kusa. Isitimela ebesisuka edolobheni leTena Nishita silubhekise esigodlweni salelo lizwe iDhaka sibikwa singqikilanele besiqonde edolobheni leChittagong. Sisuka eDhaka. Kubikwa kulimele kakubi abantu abangamashumi amane abasiwe esibhedlela. Ibutho lakwele Israel lihlasele isigaba seGaza Strip kwele Palestine ngezikhali zama-rockets kwabulawa umkhokeli webutho le-Islamic Jihad uBaha Abu el-Ata okuhle kwafa lomkakhe labantwana. Inhloko kahulumende uBenjamin Netanyahu uthi bakwenze lokhu ngoba nguye obethuma amalwecatsha ukuhlasela ele Israel. Kuhlandla eliphathelane lesimo somnotho lamhlanje sizweni ukuthi intathelizindaba yethu usithandekile Mhlanga usiphatheleni.
Kulandela ukwethulwa kwemali entsha namuhla elizweni ekhangelelwe ukusebenza ndawonye levele ikhona eyama-bond notes, abanye bathi kuyadanisa ukuthi uhlelo lolu aluqoqwanga ngemfanelo njengoba abanye belokhu bengakayifinyeleli limali kukanti ingabonakali yonke. Umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu uthi lanxa imali le engayibonanga eGwanda bayimelele ngabomvu.
Isibhizethi ibinika 50-50 bond yiyo abade bethole imali but imali entsha sike hayi bengakaphumi. I think izafika incane basayikhipha kancane kancane asazi njengoba enyangona ngani yabuyela yayiphinte wrong. Because ungarealiza iphepha abalisebenzisa ukwenza imali le entsha it's like liphepha elalivele likhona lama-bond note leliya so bekucitshwa ukuthi i-bond note ube sokubhalwa dollar. As isifiso sokuthi-ke khona silaso sibili because izinto azithengeki honestly ngabe bethenga ngekho cash we buy it almost a 1.5 the price omele ubhadale ngayo. So maybe ngakuya nale imali kuzake ukuthi isiyembi njani abantu bekele ukudubeka ogogo balala emalayinini kase sizulu linje bazakwenzani. Nxa ikhona imali le ayidistribute very quickly bangangabi into eHarare kuphela lathi ngapha siyithole emathawani amancane abantu basizakale.
Kodwa uthi uhlupho yikuthi abanye abasoze bayibuyisele emabhanga limali ngenxa yezizathu eziningi.
Mila nxa izabuyela ku-circulation izathatha isikhathi sikulokuzwayo. Okanti esibanza kuqala bayibutha abantu beyibeke ezikhwameni bengayibisele emabhenki labo siphatheleni bona laba abazayibutha because i-foreign currency lokhu iningi ezandleni zabantu. So as long i-foreign currency lokhu ikhona ezandleni zabantu osiphatheleni bayabamba yonke imali enale wezethu-ke bebetshintsha lala abantu abantu abatshintshanisa imali. So kuzathatha isikhathi lanxa ukuthi izaqalisa ukubuyela ku-banking system. Asazi nxa except ngayo bahle bayikhipha yonke kade beyikhuluma but ngayingene yonke ka-1 bekehle kubulale i-value yayo futhi imali yangkhona.
Unkosazana Dorcas Sibanda okukomiti yedale lephalamende ebona ngenhlelo zemali e-budget finance and economic development uthi lanxa beyake becubungule udaba lokusilela kwemali elizweni kuleli dale akulazinqumo ezimqoka ezethulwa ngabaphathintambo bakahulumende.
Thina siyaxoxa labo sibili siyababiza obeministry but mina lapha sengikhuluma ngengudocas Sibanda ukuthi noma ngibalalele into ekhona la babe bexhamanda into emele yenzakale ukuthi kumele sibe le-domestic product esizabe siyithengisa sikwanisa ukuthi i-currency yethu thina ihlale iqinile. Silane silakho thina amapulazi sathatha sitshona sigamula inkuni sithengisa inkuni inkuni zizasinikani. Asilimi asila product ekhanya esiyenzayo ama-diamond lawo aphonga uphuma ngasese sikwazi ukuthi ahamba ngapha athengisele ubani. Singaze siprinte amaphepha nalawo abe ngamasaka lamasaka aba ngamagqibhagqibha ngakuthi sincede ngalutho. Singaze sibabize ominista babuye ugcina ubona ukuthi lo minister zvile sesigudlisela indlebe ngoba into ayikhulumayo uyaxhamda ubhale phansi ungazi ubhale phansi ama quintillion wena esiphaleni selizwe ulani ngalalutho esiphaleni selizwe angasitshengisa khona ukuthi mhlawumbe siyegolide kumbe silani njengeZimbabwe. Sile mali leyana esiyifake eceleni ukuthi singaba lama kuthiwa ngama disaster siyakwanisa ukuthi sizincede. Kasilayo leyo mali sikubonile kusenzakala ngale ethi mani kube le disaster bese sicela kwabanye amazwe sesicela kufana lobaba ohlala nje emzini wakhe engalalutho nxa unkosikazi sifuna ukuyabeletha sesiqalisa ukucela obaba benext door ukuthi ngale yamphathisa bakithi ngikwanisa ukuthi ngama-napkin usuxoxa labanye ukuthi unkosikazi wakho kala maternity kala mali yokuthi ngama-sanitary pad wena uyenzeni njengobaba womzimu khonapho ukuthi ulungiselele isiphala sakho ukwenzela ukuthi abantu abakho behlale belakho konke okufanele
lokho kwenzakala umphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube ekhangelele ukwethula uluhlu lokusetshenziswa kwemali ole budget ngolwesine usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe usinika umbono wakhe ngalolu daba
kuvele konkani ukuthi kukhulunywe ukuthi ibudget ukusetshenziswa kwemali imali yangempela iyasebenza kodwa kayila lapho evela khona lapho kuvele kube lesipho lwakhona okwasiqala ngoba nxa imali lokhu isebenza kodwa kungela i-production lapho evela khona izaphela futhi izahlala lokhu iphela nxa lokhu kuphela isenza njani imali uhlupho luba khona ukuthi kona kuyadala lokhu okuthiwa i-inflation ngoba ungabona imali isisika ningi ukudlula izinto ezithengayo bese kusiba le problem sokudala i-inflation kufanele kube lento eziningi ezidinga imali izathi ukuthi nxa kunjalo kuzakwenza ukuthi wonke umuntu aphatheke ekuthuthukiseni ilizwe kodwa isikho okwenzakalayo angiyiboni ibhajethi naleyo ikubamba khonokho ikulungisa ngoba abantu bakhangela ukuthi bathole imali bengasebenzanga ikakhulu uhulumende wezimbabwe pho uzavuna njani ungalimanga
umnumzana John Mangudi awusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe uthi amabhanga ayitholile imali entsha izolo njalo kusukela namuhla bekhangelelwe ukuthi abe eyabela abantu uthi uhlelo lolu lukhangelelwe ukuqeda ukusilela kwemali elizweni
ugatsha olubona ngenyamazana zendle luthi luqoqa ukuhlenga inkulungwane zenyamazana ezihlaselwe yindlala esabe Valley Conservancy luzise kwezinye indawo ezigcinelwa inyamazana ezelamadlelo angcono Inhlanganiso ye-Reuters ibika ukubana iZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority izasusa indlovu ezedlula amakhulu ayisithupha eSave Valley lezinye inyamazana ezitshiyeneyo ezigoqela inyathi ontundla lezilwane. Uhulumende uthi sokufe indlovu ezedlula amakhulu amabili eWange National Park laseManapos National Park. Ngaphandle kwenyamazana zendle, izifuyo lazo ziqhubeka zisifa ngobunengi. Sixoxele intatheli zindaba engumqoqi wamafilimu umnumzana Zenzele Ndebele yena oke wethekelela endaweni ezitshiyeneyo zezansi yamaNdebeleni ngeviki edluleyo esuka koBulawayo waze wayafika edamu elikhulu lemabhongane lona eselileminyaka leminyaka ladubuka. UNdebele uthi mubi kakhulu umumo awubonileyo.
Isimo asimanga kuhle kakhulu ngoba ngisuke koBulawayo ngahamba sinima wonke kuyo eselusi machinge mtoli kambu kame kuze kuyefika khonale ndolwane mbimba ngaze ngasifika khonale sisiye bambathi ejithume akula manje indawo eziningi ngakhala lomfula abanjengomanje amnyama sekusenjengoba machibinyana okuncane inkomo ziyafa iqakile abantu bayazama ukufida kodwa abaningi abantu engikhulumela bekhala ngokuthi abalayo imali yokuthi bethenge i-stockfeed ngoba isaka le-stockfeed eliyi-1 liyi-R250 kumbe R200 okuyimali abaningi abantu abangayenelisiyo ukuthi bebe nayo amadamu amaningi akasela manzi abantu sebesikhamba nje emfuleni benathe bona bephinda benathise lenkomo kukanti kwezinye indawo futhi inyamazana zeganga sezibuye emzini singamanzi okunatha
bathi nabazali nxa ukhulumisana labo bayake bekhulumisane leziphathamandla zikahulumende yini ngodaba lwamanzi ikakhulu idamu lemabhongane eladubuka kutala
izakhamizi zethu sezizamile izame ukuthi zikhulumele uhulumende kodwa ke bavele kubethenziswa ukuthiwa kumanzi nela kezimo abake babuya khona ngale bathi sebelungisi bazalungisa kodwa ke akulanto eyenzakalayo ngakhaya lithi idamu lemabhongane kade kuyindawo idamu elikhulu kakhulu ladubuka ngabo 2005 lakathesi lilokhu lingakalungiswa kuyindawo leyana ukuthi nga kuthiwa idamu leliya liyasebenza linganceda kakhulu ngoba izakhamizi kade ngikhuluma lazo bezitshela ukuthi abantu babesuka kubogala ntoli behambisa manje inkomo zabo emlageni khona ngale lakathi esimlagi khona khona ngale kodwa ke ngakungela manje akuncedi ngoba futhi idamuleliyana belinamakhanali akade ehambisa amanzi kathana so into engiyabona Ndlovu onyathi bezingasiki emzini yabantu ngoba bezinatha kathana khona ngale benisayidi lele lemizi bekuzinathela inkomo nje zizindlela so abantu bayafisa ukuthi ngakahulumende uyalilungisa idamuleli ngoba bekulama irrigation abantu bebefila khona inyamazana bebefila khona ukanti nxa idamuleli aligcwele amanzi lenzala ukuthi abantu abagetha imithombo ongathiwa yiwater layer itebu ngesikhiwa ibe phezulu kakhulu ngoba amanzi abe seduze so into eziningi ezimele ukuthi ngazihambilisiswa zenezo kodwa ke bathi balokhu bengeda bekhuluma labo o-NP besigaba le-local authority ukuthi kule nyamazana laphana ziyadutshulwa kanti imali yakhona iyangaphi nxa ingalungisa idamu.
Uthe ukhuluma labo abantu abafelwa izifuyo kuyini abakutshele khona? Bakhona yini asebelahlekelwe izifuyo eziningi kakhulu, ombuzi, inkomo, lamadonki ngoba lawo sizwa kuthiwa asesifa?
Uma ngiyihambileyo I think iphose wonke umuzi bekule muntu ofele inkomo ezimbili ezintathu. Ngakhangela ukuthi uhulumende yena uthi isigaba seMatabeleland sesile South kakhulu sesilahlekelwe zinkomo ngafika 7,000. So abantu bayalahlekelwa zinkomo bakhala ngokuthi izilizini lingana bazaswela zena inkomo zokulimisa ngoba ngakhangela amakhaya lapha abantu abafuyela inkomo ukuthi bathengise kuphela bafuyela lokuthi yizo abazisebenzisayo ukuthi belime. So inkomo zibulawa yindlala ziyabanjelwa edakeni lapha zihamba umango omude kakhulu zisiyadinga amanzi ukwenza ezinye kwesinye isikhathi zibulawe yi-heat stroke ngoba ziyabe zihamba umango omude zingela manzi ezinye nje ziyawa ezintabeni lapha zizama ukudinga ukudla.
Umnumzana Zenzele Ndebele intathela izindaba njalo ungumqoqi wamafilimu sexoxela ekwabulawayo. Komantombi Nyamazana kutsho iqembu letanga pasi ingoma esihlebune kudlalate labo elitsha elilesihloko esithi vakalanga way. Siziphetheke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili kutshone kule ndwendwe ezinde emadolobheni amakhulu agoqela eHarare lakoBulawayo abantu bethatha imali entsha emabhanga. Kufe abantu abayisithupha emwenezi namuhla ekuseni ngemva kokuba ikhombi ekade beyigadile inqikilane lelo leroli enkulu. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili nkoma nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.